sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze abantu bangene eCape Town ibethithibele njalo bafuna ukuthusela amanzi labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezichothoza izanu.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngabakubandla lezanu PF.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika, okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngelezanu PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli izindaba.
Unkosikazi Fatsai Mayere, isikhulumeli sebandla le-CCC, utshele intatheli izindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho.
We know that, you know, what ZANU-PF is budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to detonate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriebenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangena eCape Town bethithibele njalo bafuna ukuthusela amanti labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezichothoza izanu.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungiswe udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ndlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusele abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokhela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele-ZANU-PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations African Union SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations. Why izoyeka umnangagwa etaphela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe izalopiyo, police izalopiyo, military izalopiyo, onke namagrounds aseZimbabwe, zonke indawo ngezezalopiyo. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC, bayeke ukusetshenziswa nezalopiyo.
Mnumzana Mnashe Mthuta okubandla nezalopiyo uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sesiya kukhetho, kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sesiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi izalopiyo libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi beja salijele ukuthi bafuna ukusigqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla lezanupf.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zivika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimelethi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezithiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezithiyeneyo, njalo kuzaqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers of kichwa ngu Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, ngavota ngesandi.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe early voting. Uhambile waya vota ku polling station kumbe uthumele i ballot paper?
Hayi, sihambe sahamba elayinini for over 2 hours.
Bebe banenge lapho abantu.
Bathe bona ngesonto lange Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla nje ngoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama queues, ama lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini, bekunabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni. So abantu bebesememile emalayinini engidala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo okhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. But abantu kade beselayinini abaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iphathi. but siyabona ukuthi abantu kade be uyikuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esihlala khona kugcwele abantu abavele esomalia bebegcwele pham labelungu labo bebegcwele so hayi okwakathesa kubonakali but bathi bona ama-Republicans angantho azanqoba ngoba izinto zokudla le economy yize eqhakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolu khetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uSkhwica Mfundo Jethro Mpofu.
Nxa ama-Republican ethe athatha kuzaba lokumuncana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi yilaba abalombuso ofumbetheyo o-conservative. Njalo balama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing. Kunzima ke lapho kodwa kusenjalo ke lawo ama-democrats siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono. Kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba yi-America emhlabeni. Nxa isiphumela ngaphandle siya e-Africa, siya e-Asia, siya e-Europe, i-America izogijimisa ama-interest e-America. Kuyisandla sama-Republican kumbe isandla sama-Democrats. Ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba yi-America egijimisa ama-interest ayo, lamandla ayo emhlabeni. Ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili, ngobani abazaphuma emuva. Sibhekile sizobona kodwa ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi geopolitics ngesiNgisi?
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba Trump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawasipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America nangaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuza kwenza lokhu kuqhubekele phambili kugcine kula mazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo abaconservative njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumelelo umhlaba uyesabeleyo ngoba ama-democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uchuku bayafihla udlame bayafihla inzondo okuyinto ama-Republicans angayenziyo.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-lower house ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zeparlamente sezandleni zama-Republicans?
Sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso. Uyabe lawo amandla kodwa amandla akhabe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efake izinquma kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwazo ngokupheleleyo. Ngakho kuzabe sokumuncanise kwasipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule abuse akhokhele isizwekazi sase-America.
USkhwica Mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Isiphathamandla semigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaselakeleyo ngulimkani Dlovu ona 35 and then kube ngumhlanhlancuke iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe kuzoba ngudanisa thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngayideyi abaselakale ngayo bekulezulu so baselengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yisikelakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owamemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owakho madisi so kusenzakala leso gameko wayengabaleki wakuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esilidingayo usizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
thana inani engalitho makade kuthatha abaquotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amaranda ngithi
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulingani ndo nguye ihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala konkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balapho okadanisa phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimikani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali ungasela ukubani utholakala kunamba
I think sebekungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo numbers zabo I'm sure ikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngeyalo okibokadanisa phiri unkosikazi wakhe ithi 0553525251 ezami 0849599339
Unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg ngocingo Njalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqetshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni Ungakhuthi imidlalo eliza yethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press bavika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamachumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma le-Russia Kukhumiswane umlotha uma eleRussia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abeReuters. Inhlanganiso yeUNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu ukukhudumala komkhathi. Abezindaba beReuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi pho sezingamathumi amathathu 27.7 million babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuselakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo koBulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngisebenza ukuthengisa impahla ezokugqoka iflea market koBulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi uhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngisebenza ukuthengisa izigqoko zabantwana ezabadala. Sananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukuzisebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono, hhayi ikho engiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emefina sibuye lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirt, amakepisi, lakho konke nje kokugqoka. Lezicathulo.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into ezangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kwenze sekufanise intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo kanabo bo-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, esifuni ukuthi 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Isicathulo ejayelekileyo nje ngemva kokuthi sengike ngayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, kufanani. Yena manje ziyakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ngingathi kathi kubhejwe kubile kuthathu namasebenziswele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende egombane ekugcineni, uyabe uthole okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole maybe okungabanganga ku-80 maybe $200. Sekusanga ukuthi kuthenge njani njalo sikwenzakalayo ukuthi kulezikhathi lapho i-business iyabe iphansi, then lapho hayi ukuthi ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga sibili $80 to $100 ngalendayo nje eziprofit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Kule ndlu yini kumbe ubhatala irenti?
Xa lapho kuthe iy'mpahla zami zadoja, hhayi kuyaphilela.
Ye, kodwa irenti ke awubhatala irenti khonapho?
Ngiyabhatala irenti lapho engihlala khona, so irenti yami ngiyibhatalayo $30 so ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hhayi, khonokho nje ukuthi igrosari yenyanga nokokugqoka kuyeneliseka.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu yabe mhlawumbe usebenza ngaphansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza ngesikhathi sakho ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kunaleyo mhlawumbe uyabe uyihola ngenyanga nxa usebenzisa umuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo koBulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo ye-World Cup eza kwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umdlalo we-World Cup ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlalo zani liba khona kuba lokukhangelela ukuthi kuzohamba njani kuze kuyofika ilanga lokugcina kule i-World Cup eqala kwelalinyana. amaqembu esingawakhangelela yiwona lawa anahlala ehlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina, labo o-France, kuye kuthi amaqembu anjengabo-Portugal lawo engaba nethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneke zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo o-Germany, o-France, labo o-Italy. Yiwo amaqembu esiwakhangelele ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo. Lepembele njengele indlela le elandela ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo. Bagcina bethola abalandeli abaningi kodwa bambi sukudanisa ngoba nxaso kusiya phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lale qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenza kahle kodwa hhayi alikho kumaqembu aphambili anamathuba okuthi engalisukumisa imigexo.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathi ngakho?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achala uvalo ngamabizo abe ehlala la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kumakota final, libe yiliqembu iqembu lakuqala elafika kumakota final. Kodwa lokhu kwethula kwenike umbekwa ukuthi nambe kwabani ngahlofa hayi sele sesiphumelele i-Uruguay sele sesinqobile sisiya kukota final. Kodwa lokhu lakho kwethula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa sikhangelele ukuthi hayi wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi lemisindo ikakhulu owemali uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona lokuwold cup amaqembu e-Afrika andise ukushintshwa kakhulu into zemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungela mali amaqembu anjengabosenegal khangela ubone abadlali abalapho bana abadlali abalendimela kakhulu afike edlale esiqongweni somsono wenguqu. Ngakho kuthi sisiya ku-world cup akulalutho akulavalo abazashayi kodwa okwandisa ukuhlupha izidlongdlongo bezimali. Kodwa angithi lapho besengifuna ukuthinta nje abazali khonapho e-Afrika ikakhulu kusendule kusenesa emakhanyela abadlele abadlala abalidlala imali hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana.
Lapho lizwe uthandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele-South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.